bafika bona laba ba okuthiwa esingathi ngama CIO amapolisa ezanu PF amapolisa awenisa security afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala aphenduka ngobusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona bayebemshiya emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch but konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi uphasho
usenjani kathesi njalo udaba lwalubika yini emapholiseni
ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubodokotela sesincediswa yilokhu zenu sesincediswa yiphathi udaba besisasendleleni yokuthi sibonte siye lubeka kuhle elokhu zenu emapholiseni
lilobufakazi bani njengebandla ngalokhu njalo labo abanye abathunjwayo bangaphi
ubufakazi silabo yikuthi uzananzeleka ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo lama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama-youth ebekade zithunjwa zitshaywa zisenziwa iloba yini ekuqaliseni kwama-demonstrations aqalisela eHarare so lokho kakuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala kithi futhi kobulawayo sahle savile sabakwazi ukuthi hhayi lokho lokho okwenziwayo kwenziwa iZanu PF ngamapholisa eZanu PF iCIO
njengomuntu obedingwa ungaphi kathesi
okwakhathesi inezawutshela yona ukuthi lokhu ngidingwa ngoba lalaba abathunjwayo kathesi nxa bethunjwa babe babuza bebatshaya bebabuza ukuthi kathi uphasho ungaphi and lokhu ngisesabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa betshaywa bebuzwa ukuthi kathi unobhala wena uphasho ungaphi okutho ukuthi impilo yami ngokwayo isengozini ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ngokutshaywa kwabantu okusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kathi uphasho lowo ungaphi siyathunjwa siyatshaywa siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle so ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunjwa bengatshaywa bengacatshi bengabulawa yikuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni ama-citizens wonke kumbe abahlali bezimbabwe bakwanise ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangele ukuthi ilungisiswe ngayo nxa izinto zilokhu zingana zilungiswa ngayo kwezopolitiki akulanto ehambayo yike ngakutsho.